tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 Mbimbitho 2023 ngokipsdube. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba ye-Al Jazeera thina njengababalisi ikakhulu amalunga e-Atuzi isiphatha kabi kakhulu. Uma sinakana ukuthi lokhe kwaba yi-Second Republic kungabe sekwaphuma i-5.2 tons yegolide.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba abe-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa abathengisa igolide okungekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Umhlangano besilawo bekungumhlangano wokuthi sibonisane ukuthi ubudlelwano bethu phakathi kwentatheli izindaba kanye lamapholisi.
Uhulumende uthi uzimisele ukulondoloza intatheli izindaba ukuze zisebenze zikhululekile. Ibandla lezanu-PF lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwama-primaries oluzaqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba abe-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide okungekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa wona athi kawakayiboni ividiyo le eveza ubukhohlakali lobu obenziwa ngabathengisa igolide eDubai lakumanye amazwe. Amabandla aphikisayo kanye lozulu bethuswe ngokwethulwe i-Al Jazeera. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolo daba.
Ekhuluma ngohlelo lomfanekiso wefilimu owedokumentari ephathelene nenkohlakalo lokuhuquluzwa komnotho ephuma emsakazweni kamabonakude owe-Al Jazeera, umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Nelson Chamisa ulobe ekhasini lakhe enkundleni yeTwitter esithi idokumentari le iveza sobala ukuba eleZimbabwe ilizwe elinothileyo ngezemvelo kodwa liswela inkokheli ehlelekileyo njalo ethembekileyo engelabuhwaba bokufuna ukuzinothisa yona yodwa uzulu wonke elizweni ehlupheka. Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Mafa uthe kusobala ukuba umongameli Mnangagwa labangane bakhe kabala njongo yokuthi leli lizwe lithuthuke.
Kuyadamisa, kuyahlukumeza umzimba ukuthi uhulumende labantu bakhe abasebenza sitha behuquluza imali. I-Al Jazeera documentary siqedile, sigqibile. Abanye lokho kungani balenkophe abazwisisi. Thina bebandla labantu Citizens Coalition for Change sithi bavumelana lozulu ngesikhiwa they vindicated us.
Isikhulumeli sababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi kusegcekeni ukuba ilizwe lilayo imali yokuziphilisa kodwa udubo olukhulu inkohlakalo.
Indaba ye-Al Jazeera thina njengababalisi isiphatha kabi kakhulu. Uma sinakana ukuthi lokhe kwaba yi-Second Republic kungabe sekwaphuma i-5.2 tons yegolide isiya ngaphandle ithengiswa okungekho emthethweni isiya ncedisa phosa abantu abangamathumi amahlanu kuphela.
Sikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi kusobala ukuba udubo olukhulu elizweni inkohlakalo lobuhwaba.
Njengezaphu sakutsho lokho before 1980 sathi la makomrades wethu esasilawo empini ngabantu ababelwela ukuthi bona bathole okungasiza bona lemuli zabo kuphela. Abalani lozulu into le yacalanga khathesi uRobert Mugabe ubeyenza.
Uzulu uthi kumele amapholisa abophe bonke abantu abaphatheka kunkohlakalo leyi ngoba bephazamisa ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya uthi amapolisa kawakayiboni imfanekiso ukuba besho ukuba labo abenza inkohlakalo bazabotshwa noba hatshi.
Mina i-documentary leyi angiyibonanga, so ukuthi ngikhulume ukuthi amapolisa bazayenza lokho kumbe hatshi, bele ngibone i-documentary leyi first.
Abekhomishini ebona ngendaba zenkohlakalo elizweni eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi basayikhangela i-documentary le e-Al Jazeera andubana bathathe amanyathelo. Kutsho isikhulumeli sabo unkosikazi Thandiwe Mlobane.
Sayikhangela, sisayikhangela, yes.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana lomsekeli kamphathintambo wezembiko umnumzana Kindness Barata ebecishe incingo zabo zingangeni lokungena. Abasekeli bezanupief abajayele ukucoka le-Studio 7 balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi bamelele ukuzwa impendulo yenkokheli yabo, kodwa eloba ekhasini lakhe lenkundleni yokuzibazisa lokuxhumana e-Facebook, isiphahlamandla saleli bandla umnumzana Tafazwa Mgwadi uthe abantu bengabukeli lokulalela imisakazo yamanye amazwe ngoba indaba zabo zingabancedi kufaka ukudla phambi kwabo, njalo bonke abakhuluma kubi ngohulumende kule misakazo kumele baboshwe ngamacala okuthuthuzela umvukela elizweni. I-documentary le yethulwa ikuzigaba ezinhlanu izolo, kuphume isigaba sakuqala esitshiye abaningi bebambe wangaphansi ngokuhuquluzwa langokutshontshwa okwenziwa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uzimisele ukulondoloza intatheli izindaba ukwenzela ukuba zisebenze zikhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe wokubonisana phezu kodaba lwezokuphepha kwentatheli izindaba ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo, umnumzana Jonathan Gandari osebenzela ugatsha lwezokukhitshwa kwezindaba uthe uhulumende ufuna intatheli izindaba zisebenze ngokukhululeka.
In this country, the safety of journalists is not an event, but a process we have worked on together with you, step by step.
Kuleli lizwe, ukuphepha kwentatheli izindaba akuyona ndaba nje, luhlelo esilusebenze ngokubambisana lani.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Academy Chinamora, okhulume emele inhlanganiso ebona ngezokubhaliswa kwentatheli izindaba ukuthi zisebenze elizweni okusemthethweni yeZimbabwe Media Commission. UChinamora laye uthe njengendlela yokuzivikela kumele intatheli izindaba zibike nxa zifika endaweni yesehlakalo. Uphinde wathi ngaphansi komthetho okhona akusilocala ukuthi intatheli izindaba zisebenze zingelazo incwadi ezizithola kwabe Zimbabwe Media Commission. Enye intatheli izindaba uNkosana Dlamini obe kulomhlangano laye ulandisa ngasethe wahlangana nakho ngesikhathi eqhuba umsebenzi wakhe wokuthapha indaba, kakhulukazi ngesikhathi ilizwe libhekane lokhetho.
Amapolisa esihlangana lawo ngamapolisa abengekho kumihlangano ekade silayo namuhla, ngamapolisa nje aphansi ezikhundleni abe lawa olaka olukhulu kakhulu ukuthi kazwisisi vele lutho olukhuluma, kumba kazwisisi ukuthi iziphathamandla kumba abakhulu babo ndisa intatheli ukuthi hayi intatheli kumele zenze imisebenzi yazo kakuhle.
Unobhala enhlanganisweni elwela ilungelo lentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bamanyane labemazi ukuqhuba lomhlangano phakathi kwentatheli izindaba lenhlangothi ezibalisela eyezek ZMC lezTRP.
Umhlangano ebesilawo bekungumhlangano wokuthi sibonisane ukuthi ubudlelwano bethu phakathi kwentatheli izindaba kanye lamapholisa kumi njani. Lokhu kuqakathekile ngoba khathesi sesingena kukhetho, kutsho ukuthi ekade sikubona ngemuva ukuthi intatheli izindaba bezihlukuluzwa kakhulu ngamapholisa, kanti sasesibona ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane lawo ukwenzela ukuthi sivumelane ukuthi hayi ngasilwisani, kanti siyizela mani yini sihlala sichayana.
Ulandisa njalo ngabafisa kufezeke ngemva kwalezi nkulumo uHlongwane.
Ama-junior officers uzathola ukuthi mhlawumbe kungazwisisi, mhlawumbe bengatshelwanga, kodwa abakhokheli bathi siyabe sibatshelile, yikho lapho kuvela khona uhlupho. esikufisayo ke thina ukuthi kunkulumo lezi sizenzayo kufanele ukuthi kube lomahluko kube lenguquko ukuthi ekupheleni kwalezi nkulumo sibe lobudlelwano obuhle namapolisa kungaze kwaba lokuchayana kodwa lokhu kungenzeka kuphela nxa singaqhubeka sikhulumisana namapolisa.
Ebuzwa ukuthi kungani intatheli zindaba kumele zithole incwadi ezithile ukuze zilobe ngokhetho zivelela kwabe ZEC, umsekeli obona ngezokukhitshwa kwemibiko enhlanganisweni yeZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Richard Ngurunga, uthe uqakathekile ukuthi iZEC ihloniphe intatheli zindaba ezibhala ngokhetho. Umnumzana Ngurunga uphinde waphika ukuthi kukhona ukungabonani ngasolinye kwekomiti yezokhetho le mayelana ngogwalo lokuhlelwa kwemingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelisi Gama.
Ibandla leZANU-PF lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwama-primaries oluzaqhutshwa kusasa. Kuyaxokozela kubandla leli okulabanye ababambe izikhundla zamakhansila lamalunga edala lephalamende abangafuni ukuphikiswa ngabantu abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kubikwa ukuba kulokuxokozela okumangalisayo phakathi kwabafisa ukumela ibandla leli enkabazwe eMashonaland West leMaswingo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Christopher Mzwangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF obengaphenduli umakhalekhukhwini. Kusenjalo ibandla le-CCC lithi lalo selilungiselela ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Sweden Sjiroza, isikhulumeli sebandla leli kwaBulawayo.
Ama-candidate kuzawuba le-shortlist and then into eyakwenzakala amabizo lawo alethwe kumphakathi, umphakathi atsho ukuthi thina besifuna izibani kumbe lo asimfuni njalo batho lezi zathu. So yindlela esiyaqhubeka ngayo.
Siyabona ukuthi kulalabo ababambe izikhundla khona manje abangama-MPs la kumakhansela thine kakubasoze behluphe yini bethi phela lapha sesibekwe eceleni.
Kuvele lapho kuthethwa khona abantu kuthethwa abantu kuposition kuba lenkulumo ngoba phela izikhundla zilithwana abantu baningi. Inkulumo ngathi siyeqiniseni ngeke yaswelakala endaweni yeziziyana. Kodwa engifuna ukuthi ngitshele umthwakazi omuhle yikuthi wonke umuntu uzaphathwa okufanayo. Akulaza ukuthi ama-secret cows esiwadelisiwa then othandiwe. Akusoze kube labo othandiwe, wonke umuntu izaphathwa ngendlela efanayo.
Lizayenza imihlangano kumbe abantu babepostele ehofisini kuyabe kubanjwa njani babashiroza khonokho?
Into yangikhona vele ibe zigaba ngoba kuzakuba le-security yeparty ezakhangela, kuzakuba umphakathi njalo ubona ama-champions amalunga eparty lawo azanikwa kuba ukuthi batho lokhu ababekufuna batho inkokheli abazincomayo. Into yangikhona iyabile yezigaba okwakathesi anginganikezi ukuthi izigaba zangikhona ziyabe ukuthi okuqalayo nokho okucina yikuphi. Asikanikezi ukuthi i-order yangikhona iyabe injani kodwa ngibona kuyabe kule kuzabuzwa abantu abathathe kakhulu ngabantu esibathi ama-stakeholders abantu esingathi thina yesiNdebele umphakathi.
Ye, nxa sesikhangeleke kulabo abangakhonona begcine bechinga akusoze kuwenza ukuthi kwezinye indawo kube lama-candidates amaningi abantu abangena lapho bethi hayi sijiwe phandle sisizimela kumbe lokho esimele ibandla lethu.
Mina mbambile izwi likamongameli elithi ukuthi okwakathesi akusoke kube lama-double candidates, kuyaba le-candidate eyodwa.
Umnumzana Sweden Chirotsa yisikhulumeli sebandla le-CCC kwaBulawayo ubexoxa le-Studio 7 esenkulumane. Singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umongameli Joseph Biden usefikile kule Canada uya kwethekelela lelo lizwe kwensuku ezimbili lapho khangelelwe ukukhulumisana lenhloko kahulumende yalo lelo lizwe umnumzana Justin Trudeau ngendaba eziphathelane labavela kwamanye amazwe abadinga ukuzohlala emazweni abo kanye lezomvikela. UBiden ukhangelelwe ukukhuluma edale lephalamende lakwale Canada namuhla. Umnikazi wenkampani yenkundla yokuxhumana yokuzilibazisa ebulenjini be-intanethi ye-TikTok umnumzana Show Jing Chu umiswe phambi kwedale lephalamende lakwalemelika ele-Congress lapho abizwe ukuthi azochazisa ngokuthi inkampani yakhe ingabe isetshenziswa nguhulumende we-China webandla lama-Communist ucupha ulwazi olungasetshenziswa ukuphazamisa umvikela wasemelika. Uthi ukulandule konke lokhu esithi inkampani yakhe yenza konke okusemandleni ayo kulondoloza ezomvikela emazweni omhlaba ogoqeka elemelika. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele South Africa ebezihlangene e-Constitution Hill namuhla zithi umthethwandaba yiwo kuphela ozaxazulula udaba lokwesulwa kwamapemithi abadabuka eZimbabwe. Uthuso Khumalo usipha lolo daba.
Ekhuluma lamanxusa besemhlanganweni obukhuluma ngehlalo eziphipheli labakwamanye amazwe eJohannesburg, umcwaningi enhlanganisweni Helen Suzman Foundation unkosikazi Divashni Naidu uthe udaba lokwesulwa kwamapemithi ezizalwane zeZimbabwe ngolunye lalezo olutshengisa isiphatho esingasihle kuzalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa.
Ngokomthetho bekufanele ugatsha lwendaba zasekhaya luqale luxoxisane labeZimbabwe labo kungakathathwa lesi sinqumo, kodwa lokhu akwenzekanga.
Kodwa kumphatha intambo kulaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwaledi uthi akusiqiniso lokho. Kodwa inhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ithi yilo kanye iphutha lokuthi kwenziwa isinqumo bengakatshelwa. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa nayo bekhona kulomhlangano umnumzana ngakuthi uMabhena uthe uhlupho yikuthi uqhutshelwa phambili kohlelo lokuvalwa kwamaphemithi la sekudale usizi olukhulu kakhulu empilweni zezalwane zeZimbabwe.
Ukuthwalisa enzima abantu ngoba banabantwana abahamba isikolo kabakwazi abantu ababo bazabe lokhu befunda lapha eSouth Africa kusiyaphela umnyaka ngoba kabakwazi kuzakwenzakala kusiyafika ku-30 June 2023.
Igoda lezamalungelo enhlanganisweni ye-Lawyers for Human Rights kwele South Africa unkosazana Eldona Mwawa uthi bakhathazeke kakhulu ngokubotshwa mahlana kweziphepheli kwele South Africa ngoba kuthiwa amaphepha azo asephelelwe isikhathi. Uthi lokhu lakho yikwephula umthetho weziphepheli.
Sigcina sesisiya emthethwandaba sisiyalwela iziphepheli lezi eziyabe zibotshwe mahlayana.
Lezi nhlanganiso zithe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwamanye amazwe ziphiwe amalungelo agcweleyo njengesizalwane zakwele South Africa. Nelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi abakuza kumele baziphathe kahle uma beselizweni lelo. Uthi abanye baphambana lomthetho kukanti labanye sebethola usizo okumele luthole izizalwane zakwele Botswana kuphela. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Masisi ekhuluma kumhlangano awenze labasekeli babandla lakhe libusayele Botswana Democratic Party BDP ukhumbuze abokuza ukuthi bayizethekeli. Umasisi uthi kulabanye abafika kwele Botswana njengezethekeli bamukelwe kuhle bagcine bephiwa amaphepha okuba izalwane kodwa baqale ukugila imkhuba. Uthi abanye bayahwaba begcine besidla ubekelwe izalwane zeBotswana kuphela.
Ilizwe leBotswana ngilethu, ngikhuluma ngokuziqhenya ukuthi ilizwe leli ngilethu. Abanye bafika njengabemzini kumele baqale beqoqode ukuze bangene.
Uthi noma nje abeZimbabwe basaziwa ukuthi basebenza ngokuzimisela njalo laye ebathanda kodwa yena ukhanyela ukuphathisa izizalwane zeBotswana kuqala.
But you know what? You will never get wealthy.
Lina fasona ngenxa yokuthi liyehluleka khona lokuhlakula liqhatha wona amaZimbabwe. Akula ongaqhathanga umZimbabwe khona apho. Kodwa lisoke linothe ngokuthatha abanye abantu phandle ukuthi bazole indlela. Kuza fika isikhathi sokuthi isizwe sokuthiwa kubusa uncinci.
Amazwi kaMasisi amukelwe ngembono ehlukeneyo nabeZimbabwe abaseBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenza eHabron uthi ilizwe lelizwe lilembono etshiyeneyo ngabokuza langendlela elibaphatha ngayo.
Nxa lapho sesikhuluma kahle kahle umongameli sesithi yena ukhangelele kakhulu uncedo kakhulu eBotswaneni, vele njengomongameli kumele akhulume ngalolo hlobo. If he's addressing a rally, campaigning for ama votes for next year, ngokuthi abakhona next year, alright kakhulu. Ngoba angathi asishiye nini labantu bokuza, abantu labana bazaqhaya ukuthi thina njengabantu bokuza kuthi ukuthi sesibenefit okufanana lapho.
Kukanti omela inhlanganiso yeZimbabwe Community kwele South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena uthi ukuhamba-hamba kwabantu phakathi kwamazwe, immigration kuzahlala kukhona.
Okuqakathekileyo ukuthi udaba lokuhamba kwabantu bengena kwamanye amazwe luphathwa njani, njalo abantu nxa befika bokuhamba bafike baziphathe njani. Kungaba kubi kakhulu ukuthi abantu nxa behambile befika endaweni bese befika beganga besenza ubugebengu, kubi kakhulu.
UMabhena uthi okuqakathekileyo ukuthi kuhlonitshwe imithetho yelizwe lapho abantu abacelise khona.
Kanti ke kwinto enhle nxa kuyukuthi izizalwane zeBotswana zigcine izizalwane zaseZimbabwe, lokho kutshengisa esithi ngolwasemzini people to people solidarity.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithwele amagabha avuza ukubhekana lenzondo eqondiswe kwabokuza, kukanti abanye sebebopha okungokwabo belubhekisa ekhaya ngemva kokwesula kwencwadi zama-special permits. Kukanti kwele Botswana uhulumente wathatha inyathelo lokufaka imisebenzi eminingi ezandla egoqela eyokupheka, ukubaza, ukweluka inwele, ukuthunga leminye etshiyeneyo ezandleni zezizalwane zakhe kuphela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Vicky was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Was a Friday namhla sihamba lomculi kaMasikandi uMqanjelwa, kodwa buka eJoloto, kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe lakuqala selesihloko esithi Ngiyabonga. Kubika uNtukamele Gomo.
Obingelelayo ngonqobani Ndimande owaziwa ngelikaMqanjelwa lapha emculweni, ozalwa eCholotho esigodini sakwaNgqoma. Ekufikeni kwami emculweni ngifike ngo-2018 ngisebenza ngaphansi kweqembu elibizwa ngabahlanganisi. Kwasekuthi ngo-2022 ngavula elami iqembu la engayibiza khona ngoMqanjelwa, okuyila engisebenza khona ngaphansi kwenkampani Isibani Studios. Nase ngenza idlalade lami elisihloko salo sithi Ngiyabonga.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kubo bonke abafisa ukuthola umsebenzi wami ngiyatholakala enambeni yase-South Africa +27 78 278 0383 +27 78 278 0383. Naku-YouTube zikhona abafuna ukuyidownloada noma abafuna ukuyidlala online, ziyatholakala ku-YouTube. Bese kuthi abafisa ukuxhumana nami kuma-social media, ngiyatholakala ku-Facebook ngegama elithi Mqanjelwa Ndimande.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Ndidlulisa ukubonga kubo bonke abalandeli bomculo nabathandi bomculo ngendlela abaseseka ngakhona nangendlela abasamukela ngakhona. Sengathi ngaqhubeka nesixhase ningaphela amandla, ngibambisane nathi, nisilekelele, nisisapothe ukuze nathi sikwazi ukukhula siqhubekele phambili singaphela amandla.
Siyalizwa lapha ke ijaha uMqanjelwa sithi ngiyabonga, siyabonga kakhulu lathi osethulele khona. Kule mjoko namhla ke sihlolisisa ubukhohlakali obethulwe i-Al Jazeera obeze ukuthengiswa kwegolide ongekho emthethweni. Singake hlukani sihlobo othi sihlangele ebesilazo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ethi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba be-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide ongekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla lezanupiefu lidase kuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho oluzayo kuloma primaries. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngenjabulo ngumthombo sithemba uKirst Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.